So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 10 kuNtulikazi 2022 ngukeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuvukelana lokutshana kwabantu nxa sisiya endabeni zokhetho kubangelwa kakhulu yithi abakhokheli.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi bathwele nzima abaphikisa uhulumente.
Inhloso yakho konke lokho ikuzama ukubonisa ubumbano phakathi kwezizwe zonke, ikakhulu isizwe sakwaZulu nesizwe sakithi samzilikazi yamashobana.
Kwenziwa inkonzo enkulu kweSouth Africa yokukhuthaza ukubambana kwabantu abansundu.
Endulo ubukeka ngathi isithembu lesindoda yona yayingazithathela isinqumo, yayithi ngabona ukuthi mhlambe sokunomama emthandileyo iyecela kunkosikazi omdala.
Siqhubekela phambili ngodaba lwesithembu.
Ugolikeeper eZimbabwe jikelele bakhona kodwa indlela ukuthi bakhulise ayikho.
Namhla sixoxa lowaye ngunozinti kuqembu le-Highlanders. Salathulela zabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezindaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso ebona ngokwenzakala eZimbabwe kwezombusazwe ithi baningi abantu bakhahlanyezwa ngamalunga ebandla elibusayo labanye abakunhlangothi zikahulumende. IZimbabwe Peace Project yethule umbiko lo namuhla isithi abakhahlanyezwa kakhulu bakubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. IZPP ithi ayancipha amathuba okuphatheka kwezombusazwe eMashonaland West, Mashonaland East, Mashonaland Central leMaswingo lapho asebethwele nzima khona abakubandla le-CCC. IZPP ithi abanye abajojozela udlakela bakuqela umphathintambo wendawo zekhaya umnumzana Kazembe Kazembe labanye abalezikhundla eziphezulu kubandla elibusayo. IZPP ithi umongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Khosa Tinya Chiwenga lwaye umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi labo bakhuthaza izinduna labo sobhuku ukuthi besekele ibandla elibusayo. Wonke lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Umnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF uthi
ukuvukelana lokutshana kwabantu nxa sisiya endabeni zokhetho kubangelwa kakhulu yithi abakhokheli ababefuna izikhundla noma ngayiphi indlela. Ngakho kuqakathekile ukubana thina abakhokheli siqalise ngokukhuluma njalo sibonisa ebantwini njalo sikhondema i-violence at whatever level ukwezekuthi abalandeli bamaqembu ezepolitiki babekwazi ukubana akusiyonto elungileyo.
Umnumzana Ostalo Siziba okubandla le-CCC laye uthi udlakela alufunakali.
Thina njenge-CCC sikhangelele ukubana ke kube labatsha bahambe ezindaweni ezitshiyeneyo kakhulu emaphandleni ukuvikela izakhamuzi labantu bonke ukubana kungabi ke le violence kungabi lodlame kakhulu nxa sikhangelane lokhetho. Okwesibili sikhangelele ukubana ke belokufundiswa kwabantu ukubana abantu befundiswe ukubana hayi kufanele sitolerate-ane, kufanele sizwanane whether ukubandla liphi lokubandla liphi. Okwesithathu ikubana siyenze into ezinjengemidlalo lokufundisana lokuthi abantu abakhokela ikakhulu ama-members of parliament lama-councillor bebonakale endaweni ezitshiyeneyo betshengisele ukubana hayi kunto zombangazo kuyatholakala ukubana abantu behlukane kodwa kungabi lokusetshenziswa kwe-violence ngenxa yokubana sonke singabantu beZimbabwe, sonke siyizizakalwane zeZimbabwe, whether usupporta ibandla leli kumbe usupporta ibandla leli kufanele ukuthi ekugcineni kwakho konke njengabantu beZimbabwe siyo lokuhlonipha lokuvikela ukubana kungabi lo muntu oluza impilo on account of politics.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Janana Gwenya owancintisa kukhetho lwama-by elections wobulawayo.
Ukubusa ikubusa uthanda ngabantu, nokulandela ipolitiki ukulandela ipolitiki ukhululekile ukwazi ukuthi ujongeni ufunani ngayo. Kodwa lokho esikubonayo lapho kokuthi kube kudala imisindo abantu bebulawa besenziwa izinto ezingaqedakaliyo yindlela zobudlova lokubulalana abantu bakamlima bangelacala. Akula muntu olelungelo lokuthi athi umhlaba ngowakhe kumbe ukubuswa wakunikwa nguwe. Ukubuswa ukunikwa ngabantu, abantu bakufake embusweni. Babuse ngaleyo ndlela, ungabathrethe, ungabethuseli, ungabahlukuluzi.
Asenelizanga ukuxoxa ngodaba lolu lokazembe kazembe uMohadi labanye okuthiwa baphehla udlakela kwele Zimbabwe. Abantu abaningi besaba ukuba kuzaqhamuka udlakela olesabekayo ngesikhathi sokhetho ngenxa yokuthi ibandla leZANU-PF lesaba ukuthi linganqotshwa ngelikhokhelwa nguJamisa. Izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa ndawonye lakwakwele South Africa bezifolile namhla eHillbrow eJohannesburg emthandazweni wokukhuthaza ukuthula nokubambana ngesikhathi kuqhubuka inzondo enkulu izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa. Uthuso Khumalo usipha lolo daba.
Leli libutho lenkosi kulelandla obhengula kamzilikazi ligiya ngesikhathi izalwane zamazwe atshiyeneyo ogoqela leza kwele South Africa zifolile eJohannesburg zithandazela ukuthula. Induna yakwamthwakazi kwele South Africa uThulani Jubane utshele Studio 7 ukuthi lo ubungumbuthano ohlelwe ngabezenkonzo bebambisana labo njengenkokheli zomdabu ngemva kokubona ukuthi kulokungahlalisani kuhle phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa.
Inhloso yakho konke lokho ukuzama ukubonisa ubumbano phakathi kwezizwe zonke ikakhulu isizwe sakwaZulu nesizwe sakithi samzilikazi kamashobane. Sizobabonisa ukuthi abantu thina ke nesizwe sakwaZulu siyinto yinye and loko asikuthengi kuvele kunjalo ngisho nakudala.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Tshabalala uthe umthandazo lo uze ngesikhathi esihle kakhulu lapho sekusanda izehlakalo eziningi zokuxophana phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa.
Njengoba liyakubona ukuthi kulezinto ezenzakala into zobozolofoko into zabodudula, so namhlanje kule nhlangano eziningi ezitholakala zizokuchitha konke lokho zithi singumntu Afrika oyedwa, singumuntu oyedwa, singumntwana oyedwa, ukuthi Afrika unite, Afrika one, we are one as Africans.
Umkhokheli wezinduna zakwaZulu esabelweni seGauteng uMbongeni Sibiya laye utshele Studio 7 ukuthi akulunganga ukuthi abansundu balwe bebodwa.
Kulo mthandazo sifisa kube khona ukuthula kithi sonke, kungabi bikho umuntu ofayo. Induna imphathi umuntu ofayo, angeke uthi uphethe abantu bebebeza uphetheni. Lokho nje esithi sizokucela, sizocela nje uxolo ukuthi kube khona ukuthula kulo mthandazo. Lezwabona simunye asibadululani ihubo lilodwa kuhlabelela noma ubani.
Inkosi yakwamthwakazi uBulelani Lobhengula kamzilikazi uthe okuqakatheke kakhulu ukuthi lumbuthano ubungokuqala oveza kumanyana phakathi kwesizwe sakwaZulu lesakwamthwakazi.
Singabana abanye, singabana abahlanganeyo siligazi elinye, singabana abanye, singama-Afrika sonke. Akunasimo ukuthi thina singabantu abanjengathi. Kodwa siyalwisana lapho. Sizama ukusho ngamafukazi abafishane lokhu. Bathonga ba-Swaziland, bathonga ba-South Africa, bathonga ba-Zimbabwe. But we're talking about people more than it is about borders.
Langamazwi agcizelelwe ngabebemele amazwi atshiyeneyo kulumbuthano ogoqela labaseNigeria eGhana lakwamanye amazwe. Sekulesikhathi esiningi kuqhamuka izenophobia kwele South Africa, izalwane zakwele South Africa zisethesa ezakwamanye amazwe umlando wokubathathela imisebenzi lokudala amacala. Kulokhu kusungule olonyaka inhlanganiso ezibiza ngokuthi Operation Dudula isihambe endaweni eziningi sithi abantu bokuza bonke abahambe. Akunyanga zingaki kubulewe isizalwane seZimbabwe elokishini le-Deep Sloot uMnumzana Elvis Nyati wafela ukuthi wayengalapasipoti ekhombisa ukuthi useSouth Africa ngokusemthethweni. Abafundisi abebekhokhela kulumbuthano bathandaze kakhulu kumvela ingqangi besithi bafisa kungasabi khona ukucwasana ngobuzwe eMzantsi Afrika. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Sangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu wafika poste amachumi amabili 19 batutule bafa ematabukakusa endaweni ezimbili zokunathela utshwala kule South Africa. Abalichumi nanhlanu babulewe eSoweto kwathi abane badutshulwa ePietermaritzburg. Abezindaba abeReuters babika ukuba amapholisa ahlolisisa udaba lolu. Izizalwane zakwele Sri Lanka ezingene ngenkani izolo esigodlweni sikamongameli nokukhela uhulumende zithi zizahlala kuleyo ndawo baze bephume ezikhundleni. Sebetshise umuzi kamongameli. Abezindaba abeReuters babika ukuba bathi sebehlulekile ukubusa kwele Sri Lanka.
Zingana masiho isenzi wemandla lo baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke kubekela phambili ngodaba lwesithembu. Silithembisile ngeviki ephelileyo ukuthi sebe sixoxa ngodaba lolu. Ye, namhlanje ke silo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Ngwenya, siyakwamukela kuhlelo.
Kwakungebona bonke abantu ababesiba nesithembo, kwakusiba yilabo nalabo nje ababeba yilabo bantu ababa nemizi emkhulu ngokuba labo mama abaningi lapha egumeni. Kodwa ke endulo kubukeka ngathi isithembo lesindoda yona yayingazithatheli isinqumo, yayithi ngabona ukuthi mhlambe sekunomama emthandileyo iyecela kunkosikazi omdala, unkosikazi omdala kube nguyena oyigunyazayo ukuthi hayi ungamletha lowo muntu azokuba ngumunyane wethu. Kokunye kuthiwa wayeza yena umama ngokwakhe ayeqomisa ke ayekhombisa leyo ntombi eyikhombisela umkakhe ngoba ethanda ukuthi bazokuba ngonyane wabo. Kuthiwa kwakusenzeka izintombi uthole ukuthi isoka nxa likhonjiwe liyabe kusaziwa ukuthi likhonjwe kobani and labo bantu babezazi ukuthi onguye owakhomba kudala ngumuphi. So kwakungavumakali ukuthi nxa esethatha aqale ngokuthatha lo okhombele emuva. So lalinjalo lelo siko lelo. Kodwa ke nxa sibheka lalikhuthazwa ngesizathu sokuthi kwakukholelwa ukuthi isizwe kumele sandiswe. Uzokhumbula ukuthi ngalezo nsuku zakudala babuduwe kwakuphilwa ngezimpi kakhulu, kuhlalahlala kuhlaselwana kuhlaselwana asala amabutho enkundleni isizwe siphunguleke. Ngakho ke kwakukholelwa ukuthi kumele amabutho kumbe amadoda ezweni bathathe omama ngobuningi babo ngoba kwakutholakala ukuthi kugcina sokusiba labo mama abaningi kakhulu ukwedlula amadoda. Engicabanga ukuthi namhlanje vele omama basebaningi ukwedlula amadoda emhlabeni. Yileso sizathu ke esasenza ukuthi uthole ukuthi kuba nesithembo.
Kukhona okunye ongasitshela naba bangonya ngesithembo?
Isithembo esasidalwa yikusweleka kwenzalo. Othola ukuthi mhlambe uzogana lapha umalukazana kanti inzalo akanayo kahle. Kwakuthi ke abasemzini bese sithi hayi umkhwenyana wethu ngoba ulobole kahle uzamele simnikeze enye intombi ezaphuma kuleli khaya. Wayenikezwa ke intombi engaba ngudadewabo omncane noma ngithi umnawakhe kamalukazana noma umntwana ozalwa ngumfowabo kamalukazana esingathi maye ebiza lo malukazana athi dadewabo baba yisekazi azokhulisa phela indlu kabani kadadewabo yise. Bese kusiba lokungenwa lapho uthola khona ukuthi ke indoda iyafa ichiye umfazi esesemncane. Bese bethi ke abadala hayi zibani bani ngena endlini yomfoweni lapho uvusa umuzi womfoweni. Lokho kwakusenzeka kuze kwenzeka ngempela nxa uthola ukuthi umnumzana waye enomama mhlawumbe omncane esingathi indlu yokugugela abese seyatshona amchiye sesemutsha. Kwakukhangelwa kakhulu emajaheni amadala ukuthi hayi ngena endlini kayihlo lapha uvusa indlu kayihlo. Kuzathi noma kuzala abantwana labo abantwana uzabe engazivaleli yena kodwa ezalela uyise. Baze batsho labo ukuthi hayi thina sizalwa ngumne wethu. Besazi ukuthi lowo bazalayo akazivaleleni uzivalela kwakwabo. Kwakunjalo ke babudube esintwini. Abanye njalo babe kuthiwa babeboniswa bethunywa ngokhokho bawo isimo samadlozi ukuthi hayi wena kufanele uhambe uyolobola unkosikazi othile, unkosikazi othile. Yikho ke kwayiso isizathu esasenza ukuthi kube lesithembo. Kwakuhlaliswana kuhle ngempela kungabe lengxabano ubaba engena ezindlini angene kule ayengena kule ayengena kule kodwa konke yakwesikhathi ubaba wayigcina eseba nendlu yakhe lapha sesihlalela khona yedwa. Bangabe kunomama mhlawumbe ozovakashela ubaba kwaziwe omunye uzoba lekhitshi lakhe omunye lokhitshi wakhe leguma lakhe kanjalo nokudla lakho. Abanye njalo bathi kwakusenzeka ukuthi umama nomama lethele kokuphekileyo kodwa omunye waye abanye babe sithi cha namhlanje ngizodla komazibani bani sasa ngidle komazibani bani
sima lapha uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu usuku zonke namhla besixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje. Ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje afuna ukuthi sikhuthazeke ngombhalo ovela kumaHebheru ichapter ka 13 iverse ka 8 ithi yona uJesu Kristu nguye izolo lalamusha lanini nini. Lumbhalo uyasikhuthaza kakhulu sikuhambo lolu esilalo lapha emhlabeni, uhambo esingena phakathi kwezinto ezehlukeneyo, izinto eziletha ukudabuka komphefumulo, izinto eziletha ukudangala, izinto eziletha ukuthi impilo ibe nzima ezisindayo. Kwezisikhathi lezinto engathi ezisithokozisayo, kodwa kukho konke umlobi wamaHebheru uyasikhuthaza iqiniso elinye eliqakathekileyo okumele sibe lazi, ukuba uJesu katshintshi. Ulokhe nguye owayevele enguye izolo, nguye namhlanje, nguye kuze kube naphakade. Siyazi ukuba yena uJesu sihlangana laye kuTestament lona elidala uvele ukhona, ngoba ungulizwi. Nxa uhlangana laye kuJohn, uJohn uyakhuluma ukuthi ulizwi wayevele khona ekuqaliseni, ngoba umhlaba uzadalwe ulizwi engekho. Ngakho uJesu uyingxenye ekaNkulunkulu, uyindodana yakhe eyodwa. Siyananzelela ukuthi uNkulunkulu edala umhlaba wawudala ngelizwi. Ulizwi nguye owayekhulunywa umhlaba usiba khona. Ngakho siyananzelela ukuthi kutsho ukuthi uJesu uyakwazisa ukudala ezinye izinto ezingekhoyo empilweni zethu zibe khona. UJesu uyakwazisa ukuguqula izinto, ngoba izwi likaNkulunkulu lithi umhlaba ekuqaliseni wawungelasimo, kwakuyibunyama kuphela, kodwa uNkulunkulu wakhuluma ilizwi ukuthi akube lokukhanya, kwaba lokukhanya. Ngakho namhlanje sihlobo sami ulalele khathesi, angazi ukuthi kumbe kulomnyama omunye okhona empilweni yakho, ubunyama nje obukwembesileyo njengoba kwakwembese umhlaba, uJesu oyilizwi likaNkulunkulu katshintshi. Lokho akwenzayo endulo ekhipha ubunyama lapha emhlabeni elethu ukukhanya engakwenza lakho empilweni yakho. Ngakho sinanzelele njalo ukuba ulizwi wayehamba labantu bakaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Siyahlangana laye njalo ulizwi eselapha abantu. Umama owayelokopha okwesikhathi esiningi kakhulu wafika nje wathinta ingubo kaJesu wathola ukwelapha. Ngakho ke ulizwi onguJesu ongaguqukiyo uyelapha izifo zonke. Sihlangana lababe iziphofu, sihlangana labanye ababe labantwana ababele bebanjwe ngamadimoni, siyahlangana lolizwi ebakhulula. Ngakho katshintshanga uJesu, ulokho enjalo, ulokho enguye ophilisayo, ulokho enguye osikhululayo. Izifo zonke zingabe zikhona ziyakhothama egameni likaJesu. Akuna sifo esingathi alesila amandla kwedlula uJesu. Amandla uJesu ayivelelayo ekuqaliseni alokhu ekhona, kawatshintshi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu. Jesu ulokhu nguwe endulo, ulokhu nguwe namhlanje, uzaba nguwe njalo kuze kube naphakade, awutshintshi lutho. Kulaba abanilaleleyo abalenkinga ezehlukeneyo kumbe izimo ezehlukeneyo, niyathandaza ngegama lakho elilamandla ukuba ungenele uguqule impilo zabo esimo abakiso sona ngegama likaJesu. Abafuna ukuphiliswa besiliswe emphefumulweni lemzimbeni, baphilise ngegama likaJesu. Amen.
Lo lolo beguluhlelo fuselela umoya silomfundisi usenisifanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile inkomo ungadinwa lokusasa. Wezemidlalo iqembu leyalendazi linqobe elemanika Diamonds 3-0 emdlalweni wekasilaga Premier Soccer League odlalwe namhla kobulawayo. Emidlalweni efanayo eletriangle lele ZPC Kariba njalo ele Capes United kanye lele Black Rhinos abengutshikile obhanqa 0-0. Itenax inqobe Chicken Inn 1-0. Kwezinye ezemidlalo uJohannes Ejuma owaye ngunozinti umaqembu abalisa ele Eagles ele Wanke lele Highlanders ufisa ukuvula isikolo sokuqeqetsha onozinti. UJoseph Njanji usipha lolo daba.
UJuma kulezi nsuku usebenza kuqembu leZebra Revolution elidlala kuBulawayo Province Division 2.
Ngizambuthuliza apha ngibedlala ibhola from igrass level. I'm here as a goalkeeper's coach plus coaching the inside player. Ngathi sengamaviki amathathu athis le ngaba ngesine. Umqondisi weqembu lo ngamnxusa futhi azisincedile be embengikhona esikole eCBC. Ngale zadlala amafriends ne-team yayo. Wathi hayi mdala, mina kule ndapha engishutha khona ubugokhisa. La zinjitsheni zami bezinoncedisa. Angeke ubuze ngincedisa yini, hayi azange ngiyali. Ngokuthathela phezulu umnuza wafana.
UJuma kwaqeqetsha amaqembu abalisa ele Highlanders kanye lele Talent Vision engumqeqetshi wabonozinti. Uthi kule ndingeko yokuba lezikolo eziqeqetsha abonozinti.
Ugokhipa eZimbabwe jikelele. Bakhona. Uthi indlela ukuthi bakhulise ayikho. Ngenxa yani, ngenxa ukuthi ama-clubs wona agcina abantwana labo abasiningi thina ithuba lokuthi sikhoje abafana abancane ezi-goalkeepers njalo ukuthi lathi sibe nesikolo zokufunza abantwana ngathi ngesikhiwa ama-resources asilawo. Kule impact enkulu kakhulu ngoba bayaphambili bengelalwazi oluqondileyo bengafundiswa ngendlela eyiyo.
UJuma udlalele amaqembu abalisa ele-Eagles, ele-Wanke kanye lele-Highlanders ngomnyaka ka-1995 ube yingxenye yeqembu lama-Warriors eliyemela ilizwe elizweni laseZaire ngemva kokuba abanye abadlali ababedlala emazweni aphetsheya beyale uyadlala besesaba umkhuhlane we-Ebola.
Ya isikhathi esihle kimi esibi elizweni. Ilizwe ngathi ngalikhipha ebunzimeni kwaba nzima ukuthi ngiye ku-DRC ngadlala igame eKinshasa national team sahlohla sibili 5 goals. Hhayi wangasegame elula akunzima ngakho nzia 5 goals but was rated man of the match. Ngabuze ngenxa yayo kwathi awu la mashot on target about 32 or so 5.27 27 that made me a man of the match.
Osebenza loJuma kuqembu leZebra Revolution uJosiah Phiri uthi sekule ngqubela phambili emangalisayo sekulokhu kufike uJuma.
Sebenza laye kuhle kakhulu njengokuthi bona loko saqala ukuba laye hayi sokule improvement njengosenior goalkeeper owadumayo.
UJuma wafundela umsebenzi wokuba ngubhoyila maker kodwa kulezi nsuku usephila ngokuqeqetsha ibhola njalo uthi nxa kusenza ufuna ukugcina iselesikolo esokufundisa abonozinti kuphela. Unozinti wadlalela amaqembu abalisa eleZimbabwe Saints kanye lele Highlanders uphane umepop ulaso isikolo sabonozinti elizweni laseSouth Africa njalo uJuma uthi la yenxa engathola usekelo engaqala uhlelo olufanayo. Nyine leyisizwe 7 ngokulawayo inguJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe elekhilikithi likhangelwe ukuba lizancikilana leSingapore kusasa emdlalweni we-T20 2022 World Cup Qualifiers eQueen's Sports Club obulawayo. Kulamaqembu ayisitshiyangalombili asemidlalweni le akuqela elemelika Netherlands Papua New Guinea lamanye. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla besenkundleni yemidlalo yekhilikithi kobulawayo. Wezabatsha namhla silomculi osathuthukayo.
Eh igama lami uThabisa Mlotshwane ngitabuka ejukwe esigabeni semajetsheni. Igama lami lokucula ngizibiza ngo-DJ Abisa, and lakhona indaba yamculo ngayiqala ngisesencane kodwa ngangikwenza ngisesesikolo. Ngangithanda kakhulu especially imbuku, so okwangenza ukuthi la sekukhuleni kwami ngagcina sengifisa ukuthi vele ngibe umculi ovelele. Abantu abangiyenza umdladla ukuthi mani mamela ingoma zabo zazidlala kahle, abantu abafana labo Peter Neto, Ntenda ko Demshanda nabo Love Mocha Ivan abaculi basekhaya. Ngakho ke lokho kwangigqugquzela ukuthi nami ngize ngibe lesifiso sokuthi ngibe umculi. Ngesikhathi eside kakhulu ngizama ngidlala ama-instrument ami but ngingarekhodi, just ngizifundisa because isikhathi esiningi ngingazifundisa mina ngesitinye home studio yami. So but njengamanje ngathi 2022 yikho lapho engiqale khona ukuthi ngirekhode ingoma zami. Njengamanje le ngoma ezilingana 25 ukuthi sengizirekhodile. Into engithanda nje ukuthi abalaleli babekwazi ukuthi kulo DJ Abisa odabuke eGwanda njalo ingoma zami, kodwa kungekudala ngisayenza ukuthi kuze kutholakala ama-CD, but njengamanje zatholakala ku-YouTube like so, into lapho ezitholakala khona. Ngicela usekelwe kakhulu njengabahlali basekhaya, singabaculi basekhaya, sibheke bona ukuthi babe yibo abasupportayo ukuze nathi sikwazi ukuqhubekela phambili sibenzele umsebenzi omuhle. Umculo into yokuzijabulisa lokuchitha isizungu, ingakho lathi sifuna ukuthi nabo bahlale bejabule ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga.
Jaha le kwanda kona ngale ke emachecheni uthi yena utabuka kona ngale phela komasuku. Siyabonga kakhulu ke singagqiba uhlelo lamhlanje ukuthi sikhangele indaba ebezigokhela namhlanje. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi bathole nzima abantu abaphikisa uhulumende wakwele Zimbabwe. Kwenziwe inkonzo enkulu namhla kwele South Africa yokukhuthaza ukubambana kwabantu abansundu. Ningakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli yethu ethi studio7@voanews.com kumbe lisithumezele omunye umlayezelo kuWhatsApp. Oluvalisayo nguGibbs Dube.
Y
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.